siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 12 kumbimbitho 2022 igama nguNtungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje
emadala ikola pestelo kona ngo 4 PM kubana irally etafala ngiye phambili bazasipha impendulo phambili okungako ukuthi iyabe ngasela ncedo.
Amapolisa avimbe umkhokeli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho eMarondera namuhla.
Njengebandla elibushayo siyala udlakela kodwa siyalubona udlakela lwenzakala.
Umgcinisihlalo wezanu PF unkosikazi opha Mutshinguri kaShiri ube lo wakhe umhlangano eKaroyi lapho atshele abalandeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele ibandla likaChamisa lona athi ngelabathengisi. Silazo ezemaphandleni ezabesifazana kanye lohlelo liphuma lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa alise umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wakhe wokukhankasela ukhetho eMarondera namuhla. Abalandeli baleli bandla bebephume ngobunengi kodwa bathe befika enkundleni yerudaka lapho bekumele kuqhutshelwe khona lumhlangano bathola amapolisa erayothi abehlome ngemibhobho izamboko kanye lezinja evimbe intuba esithi akulamuntu ongenayo. UChamisa uzame ukukhulumisana lawo kodwa ajamile amxwayisa ukubana achithe abalandeli bakhe bebuyele emakhaya. Ukwenzile lokho uChamisa wabatshela abalandeli bakhe ukuthi kabalwi lamapolisa lanxanje evimbe umhlangano wabo. Ibandla le-TCC like lagijimela enkantolo kamantshi kanye le-High Court kodwa alisitholanga isinqumo ebelisikhangelele. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko enkundleni ye-Twitter esithi amabandla ezombusazwe kumele elandele umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act ngaso sonke isikhathi nxa ezaba lemihlangano. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa umnumzana Gift Ostalosi Siziba yena othi baya phambili ngeminye imihlangano abayihlelileyo egoqela owe-Bedbridge kusasa.
Sapla emapoliseni basitshela ukuthi asifananga siqhubekele phambili ngendaba yokuthi abavumeli ikarali sakhiphe ikarali baphenduka njalo besithi imopha ayisivumeli ukuthi sihlangane. Esi kubona kuyinto erong sahambe emadale ngenxa yokuthi ngabantu abahlonipha amadale njalo bafuna ukuthula elizwe. Emadale ikho lapho esitshele khona ngo 4 PM kubana irally etafala ngiye phambili bazasipha impendulo phambili okungako ukuthi iyabe ingasela ncedo.
Kuliphathe njani lokho?
Emthethwandaba sihambile ngenxa yokuthi sihlonipha imthethwandaba elizwe ukuze sitshengisele ukubana singabantu abafuna ukuzobusa elizwe ukuze liye phambili ukuze lithuthukele. Yikho sivume ukubana siye emthethwandaba njengabantu abahloniphayo imithetho yelizwe kodwa kuyatshengisela sobala ukubana kuzaba yindaba eyinkinga unxa amakhothi eqhubeka phambili esenza njalo ukubana isho ama-political judgment ngenxa yokuthi thina siyahlonipha amadale kodwa sikhangele ukuthi amadale engabi part and parcel of abantu esilwisana labo bezanupevu ngenxa yokuthi thina le zanupevu siyancintisana ukuze sibuse ilizwe.
Kusasa la kumalanga alandelayo siyazi ukuthi lile mihlangano endaweni ezitshiyeneyo. Iza kwenziwa yini leyo mihlangano kumbe sizabona livinjwa njalo ngamapolisa?
Siyaphambili ngemhlangano kusasa siyabe se-Bedbridge isuke e-Bedbridge se-Cholocho Cholocho Binga asisoze samiswa izanupevu kwenza imihlangano ngenxa yokuthi thina esikufunayo kubana izanupevu iphume embusweni ngendlela esemthethweni indlela yama-election. So asicabanga ukuthi izanupevu nxa bafuna ukubana thina secampaign abamise ukhetho ngenxa yokuthi ukhetho luhamba lamacampaign amacampaign yiyo asemthethweni ukubana abantu beyazakale kuZulu so asoze samiswa iZANU-PF ngenxa yokuthi iZANU-PF ayisoze yaba lo mthetho on its own so kufanele ukuthi thina njengebandla ikosi asoze samiswa iZANU siyaphambili abantu bethu fanele bekwasizimisele ngenxa yokuthi bazabulala ababulali ngenxa yokuthi bazabopha babophe ngenxa yokuthi esikwenzayo ukuthi emthethweni siyinhlanganiso esemthethweni enakekelwa ngumthetho welizwe njengayiZANU-PF
Umnumzana Gift Ostalosi Sisiba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Kusenjalo umgcini sihlalo weZANU-PF unkosikazi Opha Motshinguri Kashiri ubelo wakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho eKaroi ekhululekile engaphanjaniswa ngamapolisa. Umotshinguri utshele abalandeli beZANU-PF ukuthi bevotele ibandla lakhe athi elikaJamisa lona athi ngelabathengisi. Uthe njalo ufuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 yesine ukuze enganyenyelwa yilo mkhuhlane ngoba efuna ukuphila okwesikhathi eside ukuze evimbe ibandla likaJamisa ukungena embusweni. Sibuze ilunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma ukuthi uthini ngokuvinjwa komhlangano kaJamisa ngamapolisa.
Into one kumele ngitshele yona amapolisa kasiyo ZANU-PF amapolisa lugatsha lukahulumende and leyo into abayizilelwe yinto embi eluhlazo mina njengomunye wabalandeli bebandla leZANU-PF ngiyakukhondema kokwantona babaliselani kusokwenza ngathi awumbesebenzi inyamazane isize sabayo asibe sabi thina abakaJamisa sibabelele bekuthi kungabuya ukhetho sibadle sibatshenze kuthi hhayi ngedemokrasi sikhona so amapolisa lawo ukuthi bakuthatha ngabi khonoko ngezinye indlela yibo abanye bangikhona abasebenza ukuthi bona kungcoliswe ibizwe likamongameli wethu ubaba uMnangagwa kungcoliswe futhi lebizwe leZANU-PF it is not ZANU-PF into ebona yira lena ingenzakali yibo abazenzeleyo kokubana ngokubona kwabo but mina ngibona ngantwa when we're coming towards a phase like this election ebuyayo why do you stop abantu ukuthi bekhankasa ngoba umongameli uthe yena we want this to be a free and fair election elako konke okutshengisela ukuyona kuhamba kuhle njalo izolo ekhuluma lama-ambassadors amazwe achiyechiyeneyo ukukhulumela kona wazathi kona la ma-ambassadors siyafisa ukuthi kona libe khona li-observe kodwa lilandele imithetho yelizwe ukuthi libe accredited so labo futhi abebandla likaJamisa I hope balandela imithetho yonke ekwenzelwe yona babe le mvumo ukuthi benze lawo maralini if they do that and amapholisa abelokhu esala futhi amapholisa lawa they are counter revolutionary they are counter i-spirit sikababa upresident wethu uMnangagwa esokuthi khona kube lokuthula njalo ama-election la abe free and fair
uMongameli Mnangagwa sesike samuzwa xwayisa ukuthi abantu bakhankase ngokuthula kodwa lanxa kunjalo sesike sabona kusiba lodlakela kuhlaselwa ikakhulu abebandla likaJamisa uthini ngalokho
well khonoko kusuka kuhluphe kakhulu ngoba njengebandla elibushayo siyala udlakela kodwa siyalubona udlakela lwenzakala siyeza ukuthi abanye kuthiwa hhayi ngabethu abeZANU-PF uphume futhi kwezindawo kuthiwana hhayi nabakhona ngale abaplantiweyo ukuthi benze khonoko kodwa futhi ukubona hhayi kwakuthi isikhathi ngabanye bethu abangosanqondo abangafuni ukulandela umthetho abangafuni ukulandela izixwayiso ezivela kubaphathi bethu ngithobela umongameli nabasekeli bakhe behambe bekhuma ngokuthi kona ukuthula bakithi kodwa uthole kulomunye umuntu yena uzenzela okwakhe phela kuyatholakala khona kwana even emulini
umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. kutholakale njalo abedlula amakhulu amahlanu 521 belomkhuhlane lo abangamachumi ayisithupha lantathu babo 63 ngabantwana besikolo bonke abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bedlula inkulungwane ezinhlanu 5219 kuthi asebebhubhile bangu 5412 Kweze maphandleni isivande sokulima ngokuthelezela esekuyo uchelesa irrigation scheme sesivuselelwe ngoncedo oluvele kunhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development. Izakhamizi zithi lokhu kuzipha ikhono lokuxotsha umangoye eziko lonyaka njengoba izulu lingananga kuhle. Kubika walpetincube.
Isivandelesi sesileminyaka phose emihlanu singalinywa ngemva kokuba inkampani ezesa ivale amandla kagesi kule ndawo ngenxa yesikwelete esesifuthi nasetyenzwa imbizamasala kanti nezifuyo ebezithaa indawo ngenxa kodwa konke lokhu sokulungisiwe. Omunye wabalimi kulesi sivande umnumzana Ernest Mpofu uthi kubalulekile esabelweni sezansi emandebeleni ukuthi kube le nhlelo zokulima ngokuthelezela ngoba izulu lihlezi lisilela esikhathini esiningi.
Sikubona kuqakatheke kakhulu ngoba asikhangeli phezulu, siyalima lanxa ilanga lishisa, lanxa kunjani, lanxa kuqanda. Sibona kuqakatheke kakhulu sithi sithelezele kulo khayeni phezulu. Inhlelo zokuthelezela ngithi lapha eMathebeleni South ziqakatheke ukuthi zisilele.
Esingenjalo isakhamuzi unkosikazi Makara Dube uthi loba sebeqalile ukulima wesabela ukuthi kuzafika isikhathi lapho abazahlutshwa ngamagetsi okupompa amanzi njengoba eke yavalwa nje ngenxa yesikwelete.
Amanzi ayesishotile singakwazi bokade sigaka sishotile kukanke kwilezulu mpombe zihamba kahle siyadora sibili kudla sizosisapraye abanye babuye bazothenga khona.
Ukunqineka kwamadube kugcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi beguyu umnumzana Clifford Moyo.
Isasebenza le irrigation scheme since from 1995 yayisenza kuhle kakhulu aqalisa ukuba lo isigaba nesigaba ngenxa yokuthi kwesikhathi izisa isiswelakala. Yikho lakathesi besicela kakhulu ukuthi ngabe kuthiwa izithunywa zikahulumende lezi ngendlela engizithatha ngayo ziyaqinisa ukuthi ubudlelwano bethu lezisa benze kahle because nxa kathesi silima i-32 hectares kade singasukubala ama-84 hectares which means siza kuba lobunzima obukhulu kakhulu nxa izisa iswelakala.
Inhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development, IFAD, ivuselele isifundo lesi isebenzelana logatsha lukarhulumente olwe-agritex phansi kohlelo lwe-smallholder irrigation revitalization program. Umqondisi we-IFAD unkosikazi Joanna Kentaranta uthi abalimi sekumele basebenzise indlela zesimanjemanje zokulima ukuze benqobe ukuguquka komkhathi okwehlisa isifuno i-climate change.
We have been driving around here in this area and this everything is extremely dry.
Ukubhodeni lethu lapha sinanzelele ukuthi kuwomile kakhulu. Ukuswelakala kwezulu lokhu kuphazamise ukukhula kwezilimo kukanti lezithiyo zingaswela
amanzi.
Ukhansila kaward 14 umnumzana Finas Maphosa uthi izakhamizi zingasebenza nzima indlala sezayizwela kubomakhelwane.
Kuyasijabulisa kakhulu ngoba sesibona ukuthi definitely impilo yethu iyatshintsha okwathe vebeli khona kele kubona sibili hayi kuyasijabulisa kakhulu and sokulapho kulokubelo khona okungancedakala okungenza ukuthi abantu mhlawumbe baphile.
Lanxa isivande lesi siyi-84 hectares balutshwana abalimayo kwamanje ngaphandle kokuthuthukisa isivande seguyu i-IFAD incedise njalo abafuyi benkukhu lembuzi emakhaya ngokubanikeza izifuyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseguyu eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana. Thank you.
siyalamukela kweziphathelane labesifazana belami uzithandekile Mhlanga. Namhlanje sihlaziya izehlakalo zodlakela eziqhamukayo elizweni kwezombusazwe kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections. Sixoxa loNkosazana Justina Mokoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project elwela ilungelo loluntu, eqhuba uphenyo lokwenzakala elizweni ibisiveza impumela. Siqale ngokumbuza ukuthi phakathi kokudingisisa kwabo lukhona yini udlakela oluqondiswe kwabesifazana, abantwana lasebeluphele okuthiwa ngesiNgisi ngama-vulnerable groups.
Ngizangale olokhuzwe ekhanda ngento eshap yabona ingqamu waphuma ukuthi ngumjathi bizo lakhe waphuma igazi libi lokhuza emehlweni yakhe. Nasikhangela njalo udlakela olwenzakale eqhekhwe lapho kufe khona uMboneni. Ngiyabona liyakubona lana ukuthi kuthi uMboneni uthiye umntwana oyinkazana. Lo mntwana uvuke kasela baba ngenxa yodlakela. Asikhangeleli abatshaywa ngamatshe kuphela kulolu dlakela. Baningi abagcina sebephathelane lodlakela lonelolu. Ukufana labazali bakaMboneni bebengekho kurayi, kodwa labo sebebanjwe ludlakela lona lolu lwenzekele ikhwekhwe. So izinto zona lezi esizikhangeleleyo ukuthi izinto eziphatha abantu abaningi, okungaba ngabantu abadala, okungaba ngabantwana abangamankazana kumbe abantwana abasakhulayo.
Inhlanganiso yakho nxa isiveze lezi izehlakalo, iwaphi amanye amanyathelo ayathathayo? Libona ingani kuyasiza yini ukuthi kuqede lolu dlakela?
Esikwenzayo yikuthi sisebenzelana lenhlanganiso ezifana leZimbabwe Human Rights Commission, lapho esihambisa khona ukuthi lokhu yikho kwenzakale kulindawo. Kwezinye izikhathi bayasincedisa nxa indleko zakhona zokuthi bancede ababi bequlelwe ilungelo labo. Njalo nxa kulabalimeleyo siyabahambisa njalo ukuthi benelise ukuthi belatshwe. Nxa kukhona abafuna ukuhambisa iindaba zabo kumthethwandaba, silakho njalo ukuthi sibancedise ukuthi bathole amagqwetha azakwenza ukuthi iindaba zabo zihanjiswe kudale lomthethwandaba ukwenzela ukuthi amalungelo abo ahlonitshwe.
Liyafinyelela yini ukuthi lixoxisane labezombusazwe, uhulumende kumbe amapholisi, kumbe hayo kwenu kuphelela khonapho?
Siyafuna kakhulu ukuthi sixoxisane lamapholisi kukhetho luka-2018. Bese lobudlelwane obuhle kakhulu le-National Elections Command yamapholisi. Kodwa kwathi kudlula ukhetho, ubudlelwano bona lo baphela. Asazi ukuthi kuqedwe yikwini. Bese sithi singabhala incwadi, akulophendula incwadi zethu. Sikhangelele nje ngoba amapholisa nxa sikhangele kusekelo sombuso, balomlando omkhulu kakhulu ukuthi balondoloze ilungelo loluntu. Sikhangelele ukuthi basebenzelane nathi. Siyasikhathazeki nxa kulokuthi bayakuchele elilodwa bengakhangisi amanye amacele lapho kokulezizalwane zelizwe.
Leyo bekuyingxoxolo Nkosazana Justina Mokoko, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project. Asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
lingali tshona njani izilukandaba sedivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngo Chris Gande namhlanje kuhlelo lwethu sibhoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zemandebeleni bengabhalisi ngobunengi ukuyavota
abantu bemathebelelendi balenkinga yokuthi i-election ayisela meaning kubo in terms of ukuletha ukuphila lokudla okuyikho abantu abakudingayo empilweni kukabilike isizathu sikabili sokuthi abantu bangadingi ukuvota right uregister ukuvota kulalaba aba actively involved in this Discouraging it would not. Don't because siyakubona thina masde ukuthi abantu laba bakhetha a few individuals emathebeleland ababafaka kuma positions of influence both ZANU-PF, CCC and to some extent even ZAPU and other small parties. So a party le encane le okuthiwa yi-MRP ibisibonisa abantu nabanye ama individuals ukuthi why wasting your time lidingela abantu imisebenzi laba abasetshenziswa njengabo deputy at the end of the makuthiwa kwavotwa nothing happens. Kuthi umgwaqo wethu lo thiye sabe kusuyisichibi. Njengwe plan through the mail akula umuntu ozihluphayo ngokuthi kulungiswe indaba zeMathebeleland abantu beMathebeleland imisebenzi yabo ithethwe ngabantu beMashonaland and so on bagijima abantu beMRP bebanga imisindo besithi manje why ukhasha abantu laba lalapha lalapha okwesibili njengoba nitheka kukabili yilabo nje abazicabangela ukudla ukuthi mangisuka lapha kuthiwa ngiregist ukuvota ngiregistelani ngoba mina ngithengisa amatamatisi ami la i-20 minutes ingekho mina sengiqalisa ukubhala amaphepha nje ngiyavota amatamatisi ami abengathengwanga ukuvota kunginikezi mala kunginikeza isinkwa akunginikezi noma izuka so bazitshela nje ukuthi we have to look for a life nokudla so into yakhona ikabili njengoba ngishilo
khona ukungabakhuthaza ukuthi baye vota asithi kutholakale umkhokheli osuka esigabeni semandebeleni bengaya mvotela yini abantu nxa umuntu khokhele nalo engabe khokhela ibandla elinjengele CCC kumbe yona iZANU-PF
Angkholwa ukuthi just by changing ukuthi kube ngumuntu weMathebeleland osekhokhela iCCC kungayenza ukuthi abantu beMathebeleland bese bevote. Abantu beMathebeleland bakantshiwe izandla lezi azisakhona ukuphakama ngenxa yeexperience yabo. Kunezinto okufuze ezinengi okufuze ezitshintshe hayi ukuthi kuthiwe nje namhlanje. Solo umuntu weMathebeleland ubhekana neCCC. Abantu beMathebeleland bazobakwazi ukuthi laba kudlalisa isikhathi nga. I-example enkulu ngunkosana Moyo. Olishona according to isintu ngoba isintu sithi uba umzali wakho ngubaba wakho angini. Kodwa uthema yethu uyeza uzovotelwa abantu abaningi bathi abashonela ispecial bathi lindebelele ngunkosana shona nakula nkosana emashona then so bayali kumvotela abantu beMathebeleland sebafike epointini where even if ufake indebele bayekele ukulivotela bekwazi ukuthi we are wasting our time if sisithi sivotela lo muntu ngoba in every other corner of iZimbabwe abasoze bamvotela ngoba besazi ukuthi we are wasting our time abagcina bengavoteli laba kibo lezap bagcina bethi kanti badlaliselana isikhathi into leyo ehlula uJoshua Nkomo le so nalitshelise lingavotela emarondera then evumba maramba afungwa so babhizi nje bazivela impilo zabo abanye benza naleyi active resistance we are not going to participate that's what happens in Matibeleland so ukuthi ungatshintshwa nje ukutshintsha igama kuthi sokulokhuphe osengumphokeli we-CCC as long as uchamise engasukuma ngathi sesisupport ukhuphe ngoba ngithi uchamise uthi ebona ukuthi sokungena ukhuphe wasuke warebel against ukhuphe babhekile abantu beMathebeleland babona ukuthi nje abantu abasetshenziswa kuthiwa bona oyale hayi bade wathi sithengise amatamatisi ethu so into engabakhuthaza yi-overhaul ukutshintshwa totally kwe-attitude yabantu beMathebeleland baqale manje ukucabanga kahla kube nomkhokheli omutsha ozokhokhela iZimbabwe babona ukuthi i-attitude yabantu leyisitshintshile otherwise without that vele nje abantu beMathebeleland basarendile abaningi bangkhona abaningi they are actively involved in resisting bayala ukuvota for those two different reasons that I've given
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga ngiyavalelisa futhi ngivalelisa ngokukholwa ukuthi mhlawumbe izinto zingakhona ukuthi nje eZimbabwe but kuyakuyinkalakatha yomsebenzi ekufuze wenziwe wo wonke umuntu abantu bantshintshe i-attitude yabo i-America ithe mayisenkalakatheni yenkinga iyavotela umuntu omnyama olegazi lomuntu omnyama ngoba bantu bephakathi kwenkinga ama-Republicans sebajikele ezinkinga ezinzima
Loke bekungumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani
siyabonga Chris Siziqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likamaskandi eligxile kwezokholo ele abagcini bemfihlakalo. Leli qembu litabuka enkayi kodwa licula likwele South Africa. Idlalante leli lilengoma ezilichumi njalo isihloko salo sithi umhlaba wethu. Nangu umholi weqembu.
Obingelelayo uMartin Mpandla ozalwa enkayi esigabeni sasemthoniselwa. Sinonyaka lona unyaka wesibili sisungulile iqembu labagcini bemfihlakalo sinama album angu-2.
Ingoma ezikuleli dlalante sigoqela ethi sengiyamethemba. Uthando ndodana yami kanye lale ethi
selungisise mama.
Litholakala njani idlalate Mpandla?
Abangathanda ukuthenga ingoma zethu bangathola kule number 0835946046. Angiphinde 0835946046. Abagcini@gmail.com nabo Facebook page abagcini bemfihlakalo band.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi.
Engakucela nje ukushiya kubalandeli ukuthi sacela i-support njalo sithembisa siliqembu labagcini bemfihlakalo ukuthi sizobanikeza umsebenzi omuhle onenhlonipho nothando nenduduzo nemvuselelo. Sibonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uMartin Mpandla leqembu lakhe le abagcini bemfihlakalo ngale ethi lingo ma.
Usomini umfana omncane odlula behlele yimu indlela ibuza usomphisi isagila mfana wami ngisingeke sibe phansi phansi kwala kithi lasenka ngezwa umkhulu wami ngithi sozwakala mfana wami sesizwakala kulela likamthani yami iphimbele ihle elincane elizwakalise kuzo zonke izizwe zonkana qhamuke mfana wami kwaxuphuzela izisa amadoda lengabe sewesewizile yina. Usomini umfana omncane mfana wami ongathi ungambuka ungazumele zisho kanjalo mngani wami ngivuquza njalo
Sunga madoda bacula ke kamnandi lapho abagcine bemfihlakalo besivalela uhlelo lwethu. Sizigqibe ngebezihamba phambili. Amapolisa e-Riot avimbe umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho eMarondera namuhla. Kwato umgcinisi sihlalo wezano PF unkosikazi ophamuchinguri kaShiri ubelo wakhe umhlangano eKaroyi lapho waxwayise abasekeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele uChamisa ngoba ibandla lakhe lingelabathengisi. Kwanele Mthwakazi, asiveni sonke kweza kusihlwa njalo kusasa. Yimi untungameli Nkomo.